Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 kunhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli welebhilitane eZimbabwe usegcizelele ukuthi ukuze izijeziso ezetheswa iziphatha amandla zezanupf zesulwe, ilizwe lakhe lifuna uhulumende kamongameli Mnangagwa ahloniphe amalungelo kaZulu.
Konke ukukhulunywa uhulumende kaPresident Mnangagwa akubabile qiniso, akutshengisi ukuthi uhulumende lo ulesifiso sokuthi aguqule avule umumo wonke wombuso abantu bakhululeke.
Abanye bathi inyathelo likaMnangagwa elokuthi amathambo ababulawa ngegugurawundi angcwatshwe kakutsha alisoze lithobe inhliziyo zalabo ababulalelwa izihlobo.
Icala liphambi kwabo, nangabe vele ufuna ukulungisa ngendlela efaneleyo, kulapho oqala khona ekupholiseni abantu uthi wena lapha ngenza kubo, ubusuveza lalokho abangakwaziyo.
Umongameli Donald Trump wele Melika usebonakala ingani ubusa njengomkhokheli welizwe elingathuthukanga.
Ngoba umvumeli uthenze ayikho ukuthi bayakuthanda, bayisaba ukuthi uzabajobola njengoba ithobola njengenkqubo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ummeli welebhilitane eZimbabwe inkosikazi Melanie Robinson usegcizelele ukuthi ukuze izijeziso ezetheswa iziphatha amandla zebandla leZANU-PF zesulwe, ilizwe lakhe lifuna uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ahloniphe amalungelo kaZulu njalo alethe inguquko ezwayo kwezombusazwe. Eloba enkundleni yeTwitter izolo, uRobinson uthe uMnangagwa kumele agcwalise zonke izithembiso azenzayo ezizavuselela umnotho elizwe lokuletha umbuso okhululekileyo elizweni. Ngokubika kwenkundla yezimlive.com, elebhilitane lilako ukwethesa iziphatha amandla zezanupf izijeziso ezintsha lizimele kulandela ukuphuma kwalo kumanyano we-European Union kuhlelo lwe-Brexit. Linkundla ithi iziphatha amandla zeBhilitane ziyakhonona ngokuyekethiswa kwe-EU kuzijeziso zayo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya. Yena othi ngempela amalungelo awakananzwa kuhle kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ukuguqula izijeziso ukuthi zikhitshwe, vele umumo welizwe ipha uhlambulule. Ngibona ngathi okwakhathesi kusekhatshana, ngoba ungazinandelele konke ukukhulunywa uhulumende kaPresident Mnangagwa akukabi leqiniso, akutshengisi ukuthi uhulumende lo ulesifiso sokuthi aguqule avule umumo wombuso abantu bakhululeke. Abantu balokhu bejeziswa, abanye bayabotshwa, ukutshengisela kuyaliswa, akutshengiseli corruption yakhona. Vele abantu abahambelane lohulumende abangane bakhe bathola izimali eziningi. Hhayi, angiboni ukuthi, ngibona ngathi mina ummeli weBritain uqinisile ukuthi awukatshengiseli isikili sombuso, ufuna ukuthi asiguqule azinike amandla ayedlula kaMgabe. Hhayi, hhayi, sisakhathele kakhulu.
Elebhilitane njengoba selaphuma kumanyano we-European Union, singabona yini liphuma lezalo izijeziso lizethesa amalunga ezanu PF njengelizwe elizimeleyo?
Into yokuthi sinqazele imizwelo izimele ngebhilitane kakhethu singathi bengayenza izinto ezihambelana ne-foreign policy yabo kodwa kabakaphumi phela ku-continent ye-European Union so bona bazabe belokhu besenza ezihambelanayo ezihambelanayo la ababuthayo e-Europe kodwa balelungelo lokuthi bona bazenzele into eqondane labo ngibona ngathi kuzabo njalo baza kwenza into eqondane ne-foreign policy yabo bengalandeleli kakhulu okukhulunywa yi-European Union
Ngakolunye uhlangothi uhulumende kababa uMnangagwa uyazivikela uthi amalungelo usewahlonipha sokuchiyene lokwano kwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe kanti njalo uthi kulotshintsho olunengi alulethayo kwezombusazwe abantu sebekhululekile benza konke abakufunayo
into ekhona ukuthi ihulumende wethu into zokukhuluma kuphela bayakwazi ukukhuluma kodwa ungazifike phansi okwenziwayo ku-ground amalungelo abantu akhangelwa ngendlela amaqembu aphikisayo aphathwa ngayo nxa belokhu besaliswa khona lobu ungazingena esitradeni abantu bayaphitshulwa bayatshelwa ngamapholisa akukatshengiseli yona imithetho yakhona o-ipha labana labophosa loba kuthiwa ayakhuqulwa kulokhu kufana khathesi imisakazo vela akula msakazo ozimele wodwa konke ngokwahulumende ngibona ngathi bona engqondweni zabo amaphupho abo baphupha njengabantu abaguqule imithetho kodwa okungaphansi oku-affecta thina akwaguquli yithi esikhuluma labantu be-Britain ayisiwo ababatshelayo
lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare
Yebo 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 mthokazi omuhle liyanxiswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 pm kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele namhla kuhlelo sixoxa ngomhlangano omkhulu owe-African Regional Forum on Sustainable Development oluqale izolo e-Victoria Falls umhlangano lo uphatha indaba ezimayelana lokuthuthukiswa kwamazwe wonke akuzwekazi le-Afrika unkosazana Vera Songwe omela inhlanganiso e-United Nations uthi njengenhlanganiso bakhangelele ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi ele-Afrika. Likubona njani lokho? Kulakho ukuthuthukisa abatsha elizweni na. Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Asihlanganele kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Lanxa uhulumende sithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana lenkokheli yosiko esigabeni seMathebeleland bekhulumisana ngokugebha amathambo alaba ababulawa ngesikhathi segugurawundi ukuze bangcwatshe kutsha abanye bathi lelo nyathelo alisoze lithobe inhliziyo zalabo ababulawelwa izihlobo kumbe abahlukuluzwayo. Bathi okudingakalayo kuqala ukuthi uMnangagwa axolise phezu kwesiga lesi njalo kubotshwe bonke abaphatheka kulumbhuqazwe. UMnangagwa ngomunye weziphathamandla zezanu PF ezetheswa icala lokukhokhela umbhuqazwe wegugurawundi yona eyabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili esigabeni senkabazwe leMathebeleland. Ingcwethi ecubungula izombusazo omnumzana efidlela Ncube uthi ngaphandle kokuxolisa lokubotshwa kwalabo abaphatheka kulumbhuqazwe uMnangagwa udlala nje ngesikhathi.
Kuvele lokho ngeke kubalekele ukuthi kulabantu abaqeda abantu namhlanje baphonyothwa basezikhundleni ezinkulu kakhulu. Kakukhululi lutho, kakulikhulisa ilizwe, kakunethi kuthula, kakunethi kubuyisana, kakunethi kuzwana ukuthi umuntu oqeda abantu phakathi kwesizwe umbonele esihlalo esikhulu phezulu, abantu abaqedela abazali bengabayanga behlupheka. Akuzange kwama usizi ngokubulawa kwabantu ngegugurawundi. Khumbula abantu abalazithupha, abantu abalamsebenzi. yes. Ika kulu wona wona laba bantu aba hiba babe bulala bantu be hiba base kwa kulu aba kolisayo. Laba aba selwayo aba lezi shobo aba limanayo aba pakati kosi. Indaba yakhona ibanzi. Aso ntonga ikweta nje ngokubuya lisike lihlale ngaphansi kwesaka kungenibe sewetelezi. Kumele umhlaba uphathewe ube khona lawo. Uncedise ngendlela vele okulungiswa ngakhona amacala njengayo wegugula wunzi.
Kona kungani kukhanya kumzimela umnangakwa labanye bakho ukuthi baphumele egcikeni bexolisa kungaba kuyikuthi ukuxolisa kwabo babona ngani kuyabe kuyikuvuma icala yini
icala liphambi kwabo ngangabe vele ufuna ukulungisa ngendlela efaneleyo kulapho qala khona ekuxoliseni abantu uthi wena lapha ngenza kuvu busuveza nalokho abangakwaziyo uqamba ukuthi izidumbu zingapi bangapi labana abanyamalalayo bangapi laba esibadingayo uvele ngalokho abantu ke ngemva kokuthi usuveze ubufakazi obunjengalobo ukuveza ukuthi ngubani wayekhona ngubani wayesenza ukuthi ngubani wayencedisa ngokuthi ngubani wayebulala abantu ngubani wayethotha abantu ngubani wayenyamalalisa abantu njengawo wonke amacala emhlabeni ungenza kanjalo abantu sebengakhangela ukuthi kambe uthola 100 years yini kumbe ngendlela yokuthi usuveze ubufakazi obulethi ukuthi kubotshwe abantu abaningi singaphungulelwa icala abuye lapha njengomuntu ozovuma icala ezwe abantu ukuthi bathi icala lakhona lilungiswa njani angabuye ethwele ugwalo lokuthi kakulungiswe ngalindlela angalindlela akamisa aqalise phansi amisa ukungcwatshwa kwabantu ukugejwa kwamangcwaba akuqalise phansi amisa ukukhuluma wayekhulume lezinduna sasaqhubeka ngesiya phambili sekuya namhlanje ayekhuluma lalo ayibhoda kusasa ayekhuluma lalo akwenziwa kanjani kame one ndawo isizwe akhulume naso ngendlela efaneleyo akwazi ukuthi njengbe zimezi abantu abakhala namhlanje angeke ziphele ngemihlangano engapheliyo kodwa ziphela ngokuvuma icala kwenziwe njengalokho kusenziwa emacaleni njengawe gugula wundi kulethwe inhliziyo eliqiniso ukuzinikela ekulungiseni lolu daba.
Alo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ocubungula izombusazo obexoxa icingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela emaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzabuyela enkundleni yeWhite City Stadium kobulawayo okwakuqala kulandela ukudubuka ibhomba elamkhutha kodwa labulala abanye abantu abathathu. Umnangagwa uza kuba ekhona enkundleni le emkhosini wokunanza ilanga likazibuse i-independence ozenzelwa phandle kweHarare okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse ngo-1980. Iphephandaba leHerald lithi usibalukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Manguja uthi ukupha amalayisensi abathengisa amafutha ezimota ngedola leMelika akutsho ukuthi ilizwe selibuyela ekusebenziseni limali. Siphetheke ezemaphephandabeni ngephephandaba leChronicle lona elithi ukuqhamuka kwegcikwane leCoronavirus kubikwa sokuhlasele amabhizimusi amancane kunye lawezokwethekelelwa kwelizwe. Leli phephandaba lithi kulamabhizimusi amancane athenga impahla ezifana lama cellphone lama parts ezimota sebehluleka ukufinyelela khonale eChina ngenxa yodubo lweCoronavirus. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu ye kumlayezelo elisithumezela yona ke nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli imilayezelo yenu ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukufaka ke emnengi njalo lingathuki. Siyacela ke balaleli.
Sanibonani balaleli be Studio 7. Igama lami nguPetsani Sangweni from Enkayi ngokuphila ngiphile eJohannesburg eJulius. Siyabonga kakhulu ngoba nalizulu selisina nakithi emakhaya. Yonke into ngicabanga ukuthi kuzoba right kulonyaka mayezulu lingana ngalendlela. Into nje singakhala ngayo ukuthi kufanele sikline ngoba maphela asegcwele kithi. Ngiyabonga.
Hayi kuna zozokwafakalunga if kunzima khona vele abakhiphe yona le imali yabona leyo khona befake noma irandi noma ibhondi cause lokhu ukuthi bethi sebesebenzisa idola lemelika behlanganisa le bhondi kunzima abakhiphe lona irandi la ibhondi befake iyusa ka-1 or bekhiphe ibhondi befake irandi ka-1 cause le mali bayibothi le mali ayilasizo le mali.
Oh zihlobo zami ngithumele i-number yami lapho engafonelwa khona ngo 8:30 uhlelo lwazo lwaphela ngempela ngingafonelwa. Nichona njani kyakona ngapha thina si right
linjani studio 7 nabalaleli nyalibingelela igama ngokubadela njalo. Siyabonga ukumoyo lo ozama ukuthi epushe ngendaba yeMadebele North Zambezi Water Project. Siyambongela umfowethu kazame epushe, but sicela ukuthi kube ngama-local kakhulu azobe lapho. Ama-local abantu bakhona kuphana Victoria Falls, Wangeluvimbi, Gwayi, Dennis Yadindi, Sibila na Kapande Lusulu, Gwayi Mabale Cross Gate nje, maybe Bulawayo kusiya so not abantu abavele eHarare ukuthi babebuye laphana bethi bazosebenza lapha. Cethu kusebenza abantu bakithi la beke besebenze benza into yakubo. Ngazile kutheni ekuthini yena uthi ngo-2021 uzobe seliqedile lidamu sokungenza njalo, kodwa mina ngiboni ngesingami kodwa ungayenza, but ngendlela aphusha ngakhona kaphushe sizobona ezilongu liyakhiwa abantu bakithi besebenze lathi sibe le nto esiyenzayo esinayo. Because Washman Mabena wayelifuna leli damu, abhelisiwela wayelifuna, odumiso dabo engabonke bafa lokho bezama ukuthi beliphushe but bevalelwa kuphela. So sicela ukuthi umoya wezama ukuthi ephushe kucace lapho le ndaba yelubhane ephushe yenze kanjalo ngoba siyayifuna le ndaba yegodini njalo kobulawayo ivuke njalo sikwazi ukuthi lathi sibe le nto zakithi sisebenze thina abantu bakithi.
Salibonani balaleli be-Studio 7. Okhulumayo ngo-TM Luthuli ngiseGoli manje kodwa ngidabuka ematopo sigabeni saseBlau. Right, ngithanda ukubonga kakhulu nami laphana ku-Studio 7 ukusinikeza isexwayiso senhlanzi lezi esizidla nsuku zonke. Thina abanye vele siyazidanda singomazakhela, so vele kudle okumasinyane lokhana. Uma ngifika kuphela ngifake igabha lenana ngibulala laphana kuhluka kushesha, kodwa siyabonga ngoba sekuphephisa imiphefumulo eminingi. Mina bantu bakithi ngivumelana le MDC, icebo le-MDC lokutshengisela ezitaradeni, ngoba elizweni lakithi uma ungasaphuma ungatshengisela ayikho into ezolunga. Inkinga yabantu bakithi ukuthi lizathi lina libeke amathuluzi ngale lathi lina sokumele kutshengiselwe, kodwa uzothola abanye bebhizi besebenza ngalokhu besiyabambana sonke. EZimbabwe sitshengisele ngasikhathi sinye, uhulumende wethu bezasizwa, izikhalazo zethu bezizozwakala ngokusheshe. Ngiyabonga.
Salubonani balaleli be-Studio 7. Kunzima lapha eZimbabwe, kunzima sibili, okunzima sibili. Besicela ukuthi ake bantu bamanyane bazame ukuthi babambane, ama-opposition party. Ngicabanga ukuthi ibandla le-MDC indlela elazonda ngakhona ukubanjelwa amavoti kwase kungathi lidliwe kodwa lona liwinile, yikho kudale amasanctions elizweni laseZimbabwe. Into le mangiyibhekile yahlukumeza kakhulu, ngoba uma singabuyela emuva sikhangele uMorgan Tsvangirai wadliwa kuma-election, edliwa ngayina le ndlela adliwe ngayo uChamisa, kodwa wazisondeza kubo ukuze ilizwe lilungiswe. U-Emerson akabambane loChamisa babe into eyi-1 beyi-unity ukuze balungise ilizwe. I-opposition party MDC kayizisondeze ukuze ilizwe lilungiswe, ngoba manje ama-sanction labo cwe MDC lokho kusobala ukuthi iMDC ye Dalama Sanctions elizweni laseZimbabwe ngoba izonde ukuthi yabanjelwa amavoti kayidedisa umoya bavume lokho abakwenziweyo babe sebezinikele ukuthi balungise ilizwe noma bedliwe kunjalo ngoba manje uma bona bekwenza so befaka ama-sanctions kubonakala kuyikuthi into efunakala yisikhundla kuphela but uma kuyikuthi ungumongameli lozwelo uChamisa akahlale phansi lomnangagwa bakhulumisane balungise ilizwe ilizwe libe lodumo lwendlala phakathi kwamazwe wonke amazwe ngaka ilizwe libe lodumo lwendlala bantu bebulawa indlala kabuhlungu kangaka that's why lezulu selingasani because uNkulunkulu uyabona lakho ukuthi abantu laba babambananga yibo abadala iproblem elizweni ababambane bayakhe ilizwe bayenza ukuthiwa yiunity uma kuyikuthi kuyehlula konke lokhu kutsho ukuthi kuzoba nzima phela abantu bazokufa bebulawa yindlala kambe ma ilizwe liswele impuphu lingaba lilizwe lona lelo hhayi sokulobunzima kakhulu i-opposition party ayiyeke ukubopha ama-sanctions yiye bopha ama-sanctions singabheka emuva bogenjangirayo wathi esebambene lo mgabe izinto zaba easy zatholakala ukudla kwatholakala
linjani emsakazweni hhayi thina siyaphila ke hhayi ngikhuluma lo lakhe egwande magwe lapha ya isimo ekukutshengisela khona ukuthi hhayi sesesiba sibi sibi ungabona amafutha ezimota esaqalisa ukuthengiswa ngedola lemelika loleliyana ababevele besithi kabalifuni kade sebelifuna kutho ukuthi hhayi isimo sibili siba nzima sibili kakhulu siyabazimela ukuthi ngavele babehle ba yekela khona ukuthi imali kayisafunakali elizweni ukuze into zonke zihambe ngoba vele ngaphandle kokuthi kuze kusebenze zona imali zakwamanye amazwe vele le yakithi le bondi leli hhayi akula nto vele ekade lizayenza kumbe lizasifikisa khona and vele akula sibili kuphela ngaphandle ukuthi kuze kungene naleyo mali kungaba ngcono kakhulu ukuthi kusebenze yona imelika sibili lalo irandi lo leli ngoba iyakithi vele le hhayi angeke isisendawo. Siyabonga msakazane.
Sanibonani Studio 7 becela ukukhuluma nje amazwi amabili amathathu. Umongameli ED yes totally failed. Umthuli Ncube has totally failed. They must both resign. Abayisuke behlulekile ukuvusa ilizwe njengomthuli vele ulisela. Ngiyabonga la umkhokelwa. Ngiyabonga.
Lati siyabonga ngamazwi ke enu wasenhlizweni zenu siyazisa ukubana hayi iStudio 7 ayilani lamazwi la ayithulwe ngabalaleli ye lileyakho ukuthi lani lisithumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Ngesikhangele ezenzakala ngapha kwelemelika. Yes, sokusela amalanga amathathu nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lwama primary edolobheni le South Carolina. Amalunga ama-Democrats esithi afuna ozamela leli bandla abe ngumuntu ozenelisa ukunqoba uMongameli Trump. Kubikwa kulabanye abebandla lama-Republicans yilo ke elika-Trump labo abafuna ukuthi uTrump anqotshwe ngoba umbuso wakhe ubuyisela emuva ingqobela phambili yakwele Melika batsho njalo. Kanti vele uTrump ubusa njani ukukhanya kusolwa ngabanengi? Lo ngumbuzo esiwethulele unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika ke sizwe imbono yakhe.
Mina ngikubona kukumangalisa kuyinto esasingakhangeleli ukuthi ngenzakale e-America kodwa namhla isisenzakala. Ngabe kwenzakala kwelinye ilizwe elingase u-America ngabe ama-Americans into abayibabazayo kakhulu kodwa nxa kungokwabo singabona bakubona kufanele. kodwa nxa sikhangela kuhle sibili ukuthi democracy injani, akusiyo into efanele ukuthi ngayiyenzakala kuleli lizwe loba yiliphi, ngoba abantu kumele baphiwe ilungelo lokukhetha umuntu abamfunayo, kungelabanye abafuna ukuthi bancedise omunye ukuthi aphumelele engafanelanga ukuthi aphumelele.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani lanxa esesukile embusweni umongameli Trump kuzaqhubeka na kufana indlela ezabe sibuswa ngayo, kumbe omunye ozathatha intambo zombuso uzabusa njengendlela kadibusa ngabanye phambilini?
Hayi, ngaphandle kokuthi nxa kube lo munye umuntu olihlongandlebe njengayena lo obusayo kathi sathathe phambili kwakhona, sincinye kuthatha umdanakhe ngemva kwakhe, bazaqhubeka besenza into yabo leyo abayenzayo. Ngoba singakhangela ukuthi into ayenzayo kathi sebusa aso into ayiqalizolo, into asukelayo phansi labantu abakhe bayayazi into yemuntu, kodwa seyithethe wayifaka yaba yinto abusa ngayo ilizwe. Lapho nxa engaphuma kungangena ngomunye ongasowangiko kuzaphela, ngoba even ama-Republicans wona lawa amesaba yamvumelayo ukuthi akwenze, bengeza ke bavumela omunye umuntu ukuthi akwenze, ngoba ukumvumela ukuthi enze ayisikho ukuthi bayakuthanda, bayisaba ukuthi uzabajobola njengoba ejobola njengeqhudi.
Ye, siyabonga ke inkosikazi Priscilla Ndlovu, ye uMandlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ke lapho le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Washington State.
Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana.
Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze.
Ingoma ka Master KG Jerusalem ikhaya lami sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ke igama lami nguChris Gande ngisitha sidibanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngwa fast 7 silazo njalo ezinye indaba libe lwesuku oluhle.